isinqumo lesasifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina sephalamende sangeniswa nguzulu wasezimbabwe kwizike ezimbili ezedlulileyo kusithathela imrholo kokhe sephalamende. Yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe, kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile. Thina esilakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokhu abakwenzayo akukho emthethweni, yikho esizahamba lakho. Sisiyatshengisa umthethandaba wenza ukuthi lo zulu naye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izanu namaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo. So esizakwenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe, ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-MDC sifuna ukulandela umthetho. Naye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho, size sizwe ngempendulo yakhe. Kuzasinika ngomrasiki bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo.
Kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imibuzo bese kutheni?
Abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imibuzo ngoba nanihlalelanga le mbuzo. Kwaseqaqamba-ke sesithi yena akumele akungenzakala. Basebezama ukuthi babuzisise wala, kodwa ukuthi ezosuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili. Lokho kunokuphikisana ngokuthi silelungele sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho. Siyazi futhi ukuthi izanimo futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe ephalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantshontshe ukhetho.
Lizakuthini ngalelo daba? Lizamnanza yini njengomongameli?
Njengebandla le-MDC sivela ku-Congress lapho esithuke khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi uMnangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho. Njengabameli bephalamende akulamandla owukuthi siwujintshe lowo mgoqo. Thina uMnangagwa wasomongameli kithi. Njalo akukho lapho okubhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi, benzeni ngaphi. Akula mthetho onjalo. Nxa-ke sithi thina samabandla aphikisayo, kanti manje sokusincedani njengoba sebaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi.
Abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi uMongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe, bese libuza imibuzo kubaphathi ntambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye uMongameli.
Lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers. Njalo ngoba thina sivela ebantwini kumele sizobuza imibuzo esake siyiphiwe ngomzuzu. Lokhu ukuthi siyamukela izinto ezivela kuMnangagwa. uMnangagwa kala company enganelisa ukuthi isukulise ilizwe laseZimbabwe. Uhulumende waseZimbabwe kala nkampani lapha alungisa izinto ethengisa, abesethatha imali leyo asencedisa uzulu. Hatshi, imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguzulu esithi ngeyemthelo ama-taxes. Abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole. Akuqali ngathi njengemandla le-MDC lokuthi sithole imiholo lokuthi sithole izimota, kwakuvele kukhona. Namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephulile ngolimo lomuntu.